Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 9 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisana lamapholisa achise izindlu. Amapholisa ayicine esebenzisa imibhobho ahaze le tear gas kusehlakalo abanye abathi sifana xathu lese Marikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Izihlobo zabemba igolide abatholakale befile eKrugersdorp kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya.
Usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Isakhamuzi sedaluka eLupane sithola isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali.
Uhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa ugxame emazweni angu 2080.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu. Amapholisa agcina esebenzisa imibhobho ahaza lentuthu ehitshayo eye-tear gas. Kusehlakalo abanye abathi sifana xathu leseMarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Omama laba bebebhikitsha ngokuholiswa kwabomkabo okunyanga ezintathu ezedluleyo bengatholi iholo labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esevumbajikwe eGwanda.
Kuthe kutshaya ihola lesihlanu ntambama, omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda, uMnumzana Mandla Nkosi Moyo, ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu, amapholisa asebenzisa ama-tegas ukuchitha labo mama labo mkabo abakade bejone bevimbe ukananji okudala ukuthi ahla abaleke angene phakathi emgodini wevumba. Kulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa azoke evumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebetshise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kakananji, izimota lemitshina esetshenziswa emgodini. Umsakazo weStudio 7 ubone umama bebubula belele phansi kuthi laba abakade belabantwana babonakale bebagezisa ngamanzi ezulu ukuze bengahitshwa yi-tear gas. Inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuke emadabuka kuthi elubhekise emgodini wegolide wevumbajikwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi weStudio 7 usiyafika evumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo liwenini ngoba belamba. Abanye esikhokhe labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Sifika ngo-3 ngizithwele khona abanembulangi ngizithwele iphipha lena phipha lasini even one. Mita mangwana mkotele ngani. Awa even iswagi isi mtu na skolu kwa shiwala ni bucho wabia sevezi. Telefe frandi, zi?
Ama azula, ati zelelo ngumunwa bagate bechengsela.
Iskala zwesi ngaso na mshanje la. Higuti omge tubale 3 months wenga kulu. Osugu sugulu zega kulu. Begumelewe piwa ipek peya bongo April ya pelele moenu sa site ngleba za lungizi. Wapozi sama sego namba 3 months landelana agula kukula. Abantu wetu bako chwe skolu. Minanjenga mumta na msepoti mupendugisi wenga pia pala. Henga sakwa zi uti nza wenza njani.
Izi 7-0 bachikwe kubiwa zipiwa ugula. Unga cholo uto nginyanga. Ganela maheu nsuku zonke.
Inga pata la au izikwere tengi zenza wepanje nga maheu yini. Inga akumuzu wami nga maheu yini. Iguine esi kwewe papapa kusebenzelayo nga unga kani. Kaku ikuti so kusehula kakulu unyikini iso. Kubona nga lukuti wenza galani. Patoko kate sisutelu kupa kwa zikuti mali etu na le 3 months nga ikoliyo. Inga api. Uyini okwenzi ngaphumi ngoba kwathiwa amasela sehambile aqochiwa ababe tjontja imali la so kathi sitjontja ngubani
omunye wabakade bethengisela uthi sebebekezele kwenela
1 month sithule 2 months kathi singesitri lokho sithule abantu bethu baphila njani amadoda ethu angena khona akula kudla siphiwe into singacaciyo la kathi sokungama bond kwankhona ngombe siphiwa malini 2000 esiphiwa 2000 bond ngene phone labantu nabayi 4 omele badle
okumele ngabe bathola iholo lepension labo bakhala ezimathonsi
sime ngo February asikaphiwa imali zethu kule imali zethu esasithathwa yimine bengahambisi u pension funds so balazo kona pho lili bond abasiniki bali eda ngo February nama khona apho so angikwazi ukuthi senze njani kanti lokho sisezindlini asikaphiwa imali zethu zonezo le bonte ukuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi ikho asikwazi ukuthi senze njani
omunye wamakhosikazi la udumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa sekumele angenele kudaba lwevumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasini ecela lo baba owesizwe asimele lathi sikhale silaye
azenelisanga lokuxoxa lomqondisi walumgodi umnumzana Kananji ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiyisevu bachikwe mayini egwanda ngu-Albert Ncube.
Izihlobo zabeZimbabwe abemba igolide abatholakale befile eKruger Stop kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lanye zatholakala kwenye indawo edolobheni leKruger Stop duzane ledolobho leJohannesburg ngeviki edluleyo ngolwesine. Okwabulala abantu laba akwazakali ngoba izidumbu zingela manqeba. Ugeina kumete saidi we Studio 7 utoke lonkosazana Simangele Khumalo olezihlobo ezintathu ezatholakala zifile endaweni le.
Abatholakele ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqinise le minyaka yakhe kuzoba ngutanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngayideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Kruger Stop izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba bavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owameneza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owakho madisi so kusenzakala leso zameko wayengabaleki wakuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha lidinga usizo ngani
usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Likhangelela imali efika kunani elingakanani?
Thana inani engalitho makade kuthatha abakhotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1.
18,000 lapha sitha amaranda ngithi?
Yes, amaranda.
Bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe?
Yebo, balobuhlobo. Oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 uLungani Ndlovu, oyisihlobo sami.
Kodwa ububazi bonke bobathathu?
Yebo, bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakhelene ekhaya.
Ekhaya kungaphi?
Ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yiKajana eKhatshana.
Bala bonkosikazi babo khona ngapho, ungasitshela nje ngabo bona baba abasebetshonile?
Yeye, onkosikazi babo balabo. OkaDanisa Phiri ukhona useSoweto, okaNhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi, then okaLimukani usekhaya.
Wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali? Ungatshela ukubani utholakala kunambazi?
I think sebe kungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo number zabo. I'm sure yikho kungaba ngcono. Inamba engiyitholayo ngeyalo okaDanisa Phiri, unkosikazi wakhe ithi 0553525251. Ezami 0849259339.
Lo ke ngunkosazana Simangele Khumalo, omunye wabalahlekelwe izihlobo zabemba igolide kwele South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Isakhamuzi sedaluka eLupane sithole isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali. UMoven Qhelisa Ngwenya usanda phutsha izifundo zakhe ezigoqela lokufundisa izakhamizi ukuthi zingadinga njani uncedo lwemali yokusungula amabhizimusi amancane. Kesizwe ingxoxo esiqhube loNgwenya.
Ngokunjalo ngincediswa inhlanganiso ezijene ezimbili luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe, kodwa lugxame emazweni angu-28 e-Southern Africa, ngumbe ngathi Africa jikelele, okubalisa Rwanda, Uganda, sobambe iZimbabwe khona lapha. Kuthiwa yi-Saving and Internal Lending Communities imodeli yakhona, ngaphansi kwehlelo lwe-CRS bamsana legagi, kumbe igagi bamsana le-CRS. Ngumuntu ke oseqeqeshile ukuba i-private service provider, kusho ukuba noba ngubani noba yiphi indawo ngiyasebenza, ngibentraina i-under 15 kilometers radius yiyo abembelela khona. Kodwa kathesi sengingahamba yonke indawo nje ngisenzisa ngibumba amaqembu ngawayenza ngiwaphosele kusakho, yazi iministry liyana esithi nge-gender and women gender kathi sihlanganisa le small and media enterprise. Akusenzima kimi ukwenzisa abantu kumbe kubomba la maqembu, nxa befisa iqembu livunyelwe 15 to 30 according to ama principles akhona esiriki ukubana kube liqembu elipheleleyo kufuze kube 15 to 30 abantu bechaya benza ama minimum maximum okuthi bavumelana ukhalambhethe kusiya ngokuthola kwabo ngeobaba labo mama. Kanjalo nje bayenza i-shout yethu, shout yabo bayenza ngokuvumelana inyanga ngesikhathi esisebenza i-shout multiplier. And then kunjalo ke mina ngiyabatrainer amalunga avumileleyo, ngenza i-self-screening, bebumbe iqembu labo kusho ukuthi bakhethe ama-committees abo ayehlukene lalawo esiwajayele ama-models amaningi. Wona aba la ma-7 committees members, chairperson, mabhalani, treasure, sibe lo money counter, ama-party key abathathu, and then bangu 7 bonke.
Kuyini okudingakalayo ukuthi babumbe inhlanganiso zabo?
Awukukakatikile kuba bepali constitution yabo ezabagayida phela. Bebe lesikhwama njalo sincane sithi somkavangozi kumbe social fund basibumba ngemali encane ePA ngaphansi ka3 kulale esithi minimum yabo abayichayayo. Basibumba bincisana bekhangela ingozi ezinjengokutshelwa, ukufa, ukugula bebhadala amabhilizi abo. Ngayona lesenza isikhwama bengayenza ngaso ukuthi yeneyo bebhadala isikolo. Besithanda kakhulu ukuthi babheke kakhulu abantwana labo bephakame ngazo isikhwama sonezi besenzani ama-projects abo. Khonelapha kudala kwa-Hot 19 ngiyafisa ukuqhubekela phambili. Wamanje ngijoyine ngi-Hot 23 khona iqembu eselikhona khona ngale eliyenza kakuhle lalo. Lizwe udumo lonolu lukaMoven Ngwenya. Ngoke lingesabi bazali ukungixhasa as a private service provider ngitraine elanti beselibona phela ukuthi na ubasilithi yachova full service amataya ibona ukuthi lenza njani isepha ngiwatshe phela ngibe muhle ngiphambi kwendifundisa as a voluntary ngikwenzile lokho kungeke kungehluli kubana izigaba zethu zithuthuke kwezemnotho kuqogelela. Siyabonga libe losuku olihle.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi selupane. Ubexoxa leStudio 7 ngocingo esiqintini sedaluka khona le elupane. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi kulontombazana weGwanda oleminyaka elithumi lanhlanu 15 obulewe ngowesilisa obethiwa ngumkakhe. Iphephandaba leHerald lelo daba lokuthi amapholisa kwele South Africa asephiwe imvumo yokuthatha igolide elibiza amaRand afika phose izigidi ezilithumi 9 million rand. Elathathelwa isizalwane seZimbabwe uTashinga Nyasha Masinire owayezama ukungena legolide leli kwele South Africa nyakenye. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ohluphekileyo ozizwa esekuhluphekene phakathi kwezinhlungu nezinhlupheko ezidinga ukuba alubana ama-human rights or alubana abantu bebengaba nozwelo bengithathe nami njengomuntu. I do humble my what my benefits nami yizo ezingangincedisa mina kulomunye umsebenzi engawusebenzayo. When it comes kuma-pension mina ngisebenze ku-revolution, ngazoba ku-national army, ngazoba ku-strike sonke nje as from 1973 until maze ngazo resign kwala lapho ma 1982, but they are not there, there is no benefits. So ebengidinga ukuba alibana ama human rights ebengakhanyelisisa, so that I have to raise all my grievances to them. More than this, ngifelwe izihlobo, ngifelwe ngifazi nabantwana engakwaziyo nalapho abalahlelwa khona, obaba bami kangikwazi nalapho abalahlelwa khona, nezihlobo ezinye sezingangithandisisi just because sekungathi ngabulalisa nezihlobo ngani istrike lesi. Lokhu esasikulwela akuzange kube nama-benefits kiwo, but kubenefita aba-wrong, benefita ababengafanele bebenefithe, abanabomaluma babo basondeza lapho kudliwa khona.
Salibonani, salibonani, salibonani ma-27, salibonani ma-27. Mina igama lami ngomozi khona Nkomo, uma kolelipani ngidabuka ngaphansi kwenduna uMabhikwa. Isikhalazo sami mina yilaso akungelaso kakhulu esibuhlungu emoyeni wami. Lami njengomuntu owakuye waphila emhlabeni elethwe ngujesu ngokuphila okuhlangane kwasemhlabeni, inhliziyo yami okubuhlungu ngayo ngalokhu baba, ngalokhu badala kumbe ukuthi badala bonke abaqhathelane lomhlaba abazwalela ngosi engikhulumayo. Ngiyacelisa sibile ebantwini abangamadoda kakhulu, madoda alike lizihloniphe imizimba yenu, hloniphani imizimba yenu ngaphansi kwabantwana elibazalayo. Ungabe ukuwoneleni umntwana emncane kangaka osungazi ulalelayo uzimnika umntwana emncane, hloniphani imizimba yenu bobaba, imizimba yenu bobaba, alike lizikhanyethe imizimba yenu.
yena ikhulu kungakanani uba nelihlasela abantwana abama 10 years 15 years kulani ukuthi lidinge abafazi asebela abantwana abafazi laba phandle laba bagcwele badala bagcwele abafazi bagcwele abafazi abangayendanga kakhulu othi uyazithathela nje uzifakele ekhaya njengakulazi insuku kakulotsholo uyazithathela nje izicikulo kuhlasela abantwana abancane ngiyayangeka kakhulu ngesitho senziwa ngamadoda belala abantwana abancane kakhulu akhiphani izinhloni alike lizikhanyele kuhle ukwena ukuthi selikhulu okungakanani ngale nhloso eliyenzayo ebantwaneni kubi lokho likwenzayo sube kubi badala kubi
ngiyalibingelela lonke nje lisifakele inyuzi isindebele sishona ngisithi inkosi mayibelani mhlobo zami akukhuluma ngosibana ngolebutswana into nje enzisa ubuhlungu indaba kajob usikhala ukuthi ngiqiniso ngeqiniso umbuso wezana angazi ukuthi shwa ukuthi abantu abanjani abayenza into enjengale kokuzisa ubuhlungu kodwa hayi unkulunkulu ukhona ubhekile uyabona kukho konke abantu bezana abakwenzayo bona kuyabachaza kodwa into abayenza yimbi into yonke empilweni ilesiqalo lesicino ngendlela abayenzayo udlame abalenze bantwini bevalela abantu ejele bengelamacala amanye amazwe siwabhekile maningi ama-opposition party bayakhampena kuthole kukuhle bekhuluma intando yabo ngopresident obusayo sozuze kubone kulo dlame kanti bona bangabantu bani abanjani abafuna ukuhlala befuna ukuthi bona bebe ngababulali but hayi unkulunkulu yena ukhona ubabhekile akulanto engelasiphetho
ngiyalibingelela ngegama lomsindisi wethu uJesu Kristu owalinge emthini elengela umhlaba wonke lonke abalaleli nabasakazi awakuqala siya kuma-election kudingakala umthandazo nakho konke okufaneleyo but udlame abathi bazolwa nabathi bazophindisela ngithi phansi ngakho kungaliwa kungaphindiselwa futhi asicabangeni ukuthi kukhutshwa umgazi ama-opposition party asapota umnangagwa onke ezimbabwe yena lo wasebemblema futhi wayengasomnangagwa ozeleyo omutsha wayengumnangagwa oyazakalayo ukuthi onjani so ukumblema bona bamsapota akuzwisiseki kahle ukulwa asoze kuncede bantu bezimbabwe kuthi liyilwe liphindiselana into enganceda abantu bezimbabwe benza umzekeliso ngamadoda amabili engawabonayo nxa siyadlula kulo mhlaba eyakuqala unelson mandela isithu ngujoshua nkomo okwenziwa ngumandela bengakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa ngujoshua nkomo bengakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa omunye unkomo wagcina ejoyinile kumbizane wayesekhulile esemdala amandla aseshoda kwasela omunye othatha laphana kubekele phambili ngamandla labo mama thank you Zimbabwe anyway
ngiyabingelela Studio 7 bantu bakithi bantu esiqoqela indaba zethu kahle eziphuma njengoqobo lwazo ye mina lapha ngiyamangala sibili abantu bakithi ezindebeleni abasulwa u-MRP abachuthuzana ne-MRP bathi ye sivuselelwa ezindala kanti vele bona bazaze babuzelwe ngubani lokhu ebancindezelwayo sukisela kudala elizweni from 1980 up to now babethwa kuthiwa ngama-disidents betshaywa kungabonakali kubethwa kubulawe abafazi berejwa bedanyulwa izisu ngochuku lonke lwalusenziwa ngamashona kanti manje nxanxa selithole umuntu osezama ukuthi alimele alincedise azame ukuthi bonke labana ama-perpetrators lawa azame ukuthi afakwe emthethweni thina khona besola ndinabantu besindebeli lonke ogawule bonke izigenge zabojuma labo bonke abasapota izanu spirit ukuthi atithesha lithini ezinhliziyweni zenu ngabantu ababebulawa ngalani indlela liyakuthakazelela lithi izanuhle aliboni futhi balincindezela abantu abethu isizwe sisemandebeleni siyancindezelwa spirit asisebenzi asinjani siyabaleka sidliwa zingwenya kulipopo esesasafukisam ukudimpile kodwa nalokho lisithi irayiti ngaphi ezinye izinto umuntu kakabe nenhloni azithulele nje azame ukuthi turi turu tumlo mago turu tusi. Because I want to tell you, when you change, you are going to be sad. When I win, I will never come back. So when you say that, I will make you So we go sit down. We show how sitting. We have a pen to sitting. This is the change. Who is change? When you go and talk to the people, change. Who is change? Who is change? When you make a piece of music, who is coming? This is the reason for you. Was a pair. I will learn to change. When you are drunk, you are so poor. Who is poor? No pair. Learn this as a good effect. In conversation, change. 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 Change.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukwezemelika impumela yokhetho lwama midterms ebilokhu isethulwa izolo ebusuku ikhomba ukuba ibandla eliphikisayo lama Republicans lilakho ukuthola izihlalo eziningi kulelama Democrats. Impumela le ebikhona izolo itshengisa ama-Republicans ekhokhela kudalele the House kuthi ele Senate abengutshiki lobhanqa lelama-Democrats. UZulu waseMelika ayisuye yedwa omelele impumela yokhetho lwayizolo ngamehlo abomvu. Amazwe omhlaba jikelele lawo ayimelele ngoba efuna ukubona ukuthi kuza kuba lenguquko yini kundlela uhulumende weMelika adlelana ngayo lamazwe omhlaba. Umzekeliso osobala ludaba lwempi yase-Ukraine. Abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi benganqoba kulolu khetho balakho ukwehlisa imali ephiwa ele-Ukraine nguhulumende weMelika. Untungamili inkomo Studio 7 ubuze ucubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube ukuthi kuyini okunye okungaguquka alubana ama-Republicans ethe anqoba.
Ngokubona kwami babunkomo ukuqakatheka kokhetho lolu olusezwe laseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanani nxa sikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele lokho singakubiza ngokuthi ngama superpowers. Ingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kweze economy noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni izinto eziningi umhlaba wonke jikelele izinto ezenzakala eAmerica noma ngithi ingqopha mlandu eseAmerica iyenza ukuthi kube la global change umhlaba wonke jikelele yiwo kwenza ukuthi yonke into eyenzakala eAmerica ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe enhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe laseAmerica kuma elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama Republicans alubana ethe anqoba ku House of Representatives kanye la Senate siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa uMongameli Biden owebandla lamaDemocrats uzaqhubeka laye engumongameli ubona ama Republicans senelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanyamazwe uBiden elokhu ephethe.
Ukukhona nxa kungenzakala ukuthi bahlithule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe into enzima kakhulu okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje zikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe osengathatha resolutions ukuthi lokhu ukuthi kwenziwe njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kwenzakala ngaleyo ndlela kuzachiya umnumzana uBiden engasela esengumuntu nje kuphela kungasela into ecacayo ngaye. Kodwa ke ngibona ngathi kule possibility ngoba kathesi into engenza ukuthi kube le possibility ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally ikakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le-Russia. Sikhangela le nkulumo ezokukhulunywa nguDonald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane kodwa ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithutha noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawula zilomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu besale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisezenzakale.
Yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024 ukhetho lolu lungadlula nje ubona kusenzakala lokho.
Yena uTrump ngendlela esimbona elokhu sehlathenyuka njalo lama interviews akhe lokhu eqhubekela phambili esenza ama-political comments utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke.
Lo ke ngumnumzana Tifa Dube ocubungula ezombusazwe obeqoqa icingweni lo Ntungamile Nkomo Studio 7 esebilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbachikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu, wona amapholisa asebenzisa izibhamu ukuthi abacithe. Izihlobo zabemba amaigolide kwele South Africa eKrugersdorp okwatholakala khona izidumbu bathi bona bacela uncedo lwemali lokuhambisa lezi zidumbu ekhaya. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, nisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.